Debele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 19 kuzivandlela 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, indodakazi kankosikazi Grace Mgabe, indodana yakhe uRussell Gorelaza uthwaliswa nzima emngceleni wePlumtree lamuhla, lapho abefuna ukuchapha lemota ezinentengo ephezulu ezintathu.
Ngokuthi laba bevotile amavota slip awathathwa ngama-chairman ezanu kuwadinye ngayinye bebhalwa phansi ukuthi bazavotela polling station. Kusitsho ukuthi lokhu yindlela kufuna ukwethisela abantu ukuthi bayekwazi ukuthi polling station le izaphuma amavoti amaningi ongakanani.
Inhlanganiso ebuthelele inani lezahlakalo zokuhlukuluzwa eZimbabwe Peace Project ithi abasekeli bebandla leZANU-PF bahlukuluza abangabhalisanga ukuvota. Owaye ngumsekeli kamongameli uMnumzana Phelekezela Mphoko ulokhu elindwe ngamapholisa njalo ethola iholo ayevele elihola. Silengxoxo legqwetha lakhe uMnumzana Welshman Ncube. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Indodana kankosikazi Grace Mgabe uRussell Gorelaza uthwaliswa nzima emngcelweni wePlumtree lamhla, lapho abefuna ukuchapha lemota ezilentengo ephezulu ezintathu. UMnumzana Gorelaza ube lemota ezintathu ezemhlobo weRolls-Royce, iBentley leFerrari ezibiza amakhulu ezigidi zamadola nganye. Ubikwa ubesalelwa ukuchapha umngcele ebuzisiswa ukuthi ufuna ukuya ngaphi lalezi mota ezisegameni likanina uGrace Mgabe. Kodwa uze wavunyelwa ukuchapha wangena kwele Botswana esithi udlula esiya kwele South Africa. Owaye ngumsekeli kamongameli uMnumzana Phelekezela Mphoko ulokhu elindwe ngamapholisa njalo ethola iholo ayevele elihola. Igqwetha lakhe uMnumzana Welshman Ncube ongumkhokheli welinye lamacele eMDC utshele iStudio 7 ukuthi uMnumzana Mphoko waya emthethwandaba ukuthi aphiwe imfanelo zakhe ngokugcweleyo, hatshi ukuthi kaphiwa lutho.
Indaba ama-pension sabhalela uhulumende khona ngale kwabe cabinet sibakhumbuza ukuthi ulamalungelo akhe ubaba uMpoko angaphansi kwesisekelo sombuso welizwe i-constitution, ngoba ungaya esigabeni sesi-102 se-constitution uzathola ukuthi yena na kubhaliwe khonapho ukuthi umuntu ade engu-president kumbe engu-vice president kumele abe le-pension elingana leholo le-vice president onguye osesihlaleni ngesikhathi kubhadalwa leyo pension. Njalo kumele abe lama-allowances, abe lokunye okunjengokwe-security okuyabe kubhalwe ngaphansi kwe-Act of Parliament. Yikho-ke sabakhumbula ukuthi hhayi kulamalungelo lawa.
Kodwa siyabona ukubana umongameli Emmerson Mnangagwa wethula umthetho okufaka sobala ukuthi imali yona le i-pension izaphiwa owayengumongameli uMgabe, akukhulumanga ngomphoko. Manje liza kuhambisa njani khona?
Hatshi ke khonapho uyabona ke baba Nkosi, umthetho ka-former president ama-benefits lama-allowance yiwo adungakabi khona. ngichasise khonapho indaba ye pension ka president lo vice president former president lo former vice president ubhaliwe already kubhaliwe kulotshiwe constitution ukuthi pension yakhe liholo lalo obambe isikhundla soneso ngaleso sikhathi ubhaliwe okungabhalwanga okuthiwa ke kuzabhalwa ngaphansi kwe-act of parliament lama-regulation ngama-allowances lamanye ama-benefits anjengokuthi o-holiday o-medical aid okokuthi uzahlala ngaphi yikho okungekho ku-constitution kuthiwa kuzaba ngaphansi kwe-act of parliament langaphansi kwama-regulations lawo ma-regulation okhuluma ngawo yiwo ama-regulation ke asebhala ukuthi okuka-president kuzaba yilokhu ngoba upresident ebesilaye nguyena lo yedwa umgabe wayengasoze azibhalele yena ukuthi ama-allowance lama-benefits akhe angaphuma esikhundleni azaba yiwat
umnumzana Washman Ncube ligqwetha likamnumzana Phelekezela Mphoko owayengumsekeli kamongameli welizwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Ezinye izizalwane zeZimbabwe sezikhuphe imbono ehlukeneyo kulandela ukubhubha kukamnumzana Roy Bennett, wayengumgcini sikhwama webandla le-MDCT. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnumzana Roy Bennett ubhubhe engozini yendizamtshina yohlobo lwe-helicopter edolobheni le-New Mexico kwele Melika. Imbiko yokubhubha kwakhe iqale ukuzwakala ebulenjini izolo ntambama. Owayengumphathintambo wezemfundo umnumzana David Coulthard ubhale enkundleni ye-Twitter ethi udabukile kakhulu ngokubhubha kukaBennett. Omunye wabasekeli bakamongameli we-MDCT umnumzana Nelson Chamisa laye uthe uBennett ngomunye wezizalwane zeZimbabwe obekade ezimisele empini yokulwela amalungelo oluntu kanye lokudinga ilizwe elilenkululeko. Abaxoxe le-Studio 7 bathe ukubhubha komuntu yikulahlekelwa kwabantu bonke. Ohlaziya ezombangazwe umnumzana Bongani Nyathi uthe uBennett ubeyindoda ekhutheleyo elesibindi obezimisele ukulwela ukukhululwa kweZimbabwe. Uthe ngumuntu obengabandlululi abantu ngombala wabo.
Kuyinto ebuhlungu kakhulu njalo silahlekelwe kakhulu njengesizwe seZimbabwe ngoba umnumzana Roy Bennett ube yindoda elesibindi ezimisele ukulwela iqiniso ezimisele ukwenza yini ukuze aphumelelise lokhu akukholwayo yena
olwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthe kulusizi ukuthi uBennett ngemva kokulwa kangaka elwela inkululeko yelizwe leZimbabwe useze wabhubha engazange abone iZimbabwe ekhululekileyo njalo esesiyabhubha esemazweni akhatshana
kulusizi ukuthi umuntu ngemva ode sebenzele ilizwe elobuciko ngokulima wakhitshe elizweni wasesiyathuthukisa ilizwe laseZambia ngenxa yokuthi thina sisuka singabi ne-tolerance either nge-tribalism kumbeni nge-race so mbona ngazathi khonokho kuzabonisa ilizwe ukuthi ingezelo ngenketabechabi eyenziwa ngohulumende yena lowo icina ifake abantu nga ngoba uBennett ube ngumuntu ode esazi kakhulu ngento zobulimi ukuthi ngabana obelokhe ngumuntu lapha i-agricultural industry etibiza qala.
Ohlaziya ezombangazwe ebulenjini umnumzana Alex Magayisa uthe uBennett ube ngumuntu wabantu obethandwa ngabantu akhelane labo eChimanimani. UBennett waduma kakhulu aze alelwe ngowaye ngumongameli uRobert Mugabe ukuthi abe lilunga ledale lephalamende kodwa wamethesa icala eliphezulu elokugenqula uhulumende i-treason. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Selokhu sikudaba olufanayo owayengumsekeli kamphathintambo wezemfundo yaphezulu uSenator Eddington Luto Taphela kasekho. UTaphela wayengusenator webulili mamangwe kubandla le-MDC singakadatshulwa phakathi lesi sigaba elikhokhelwa umnumzana Washman Ncube kusukela ngomnyaka ka-2006 kwaze kwaba ngomnyaka ka-2011. Umuyi wazakala kakhulu njalo kwezemfundo, njalo engumfundisi wesonto ye Methodist. Akukaziwa ukuthi uzabekwa nini.
Umsakazo we Studio 7 uthanda ukuthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe insuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa kubana sesengezelele inhlelo zethu. Sesilohlelo ngo 6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo 7:30 ntambama. Lilakho ke usixhuma kusukisela ngomvulo siya ngolwesihlanu kumagagasi athi 909 medium wave la ku short wave ku 4930 13860 15460 15580 la ku 6080. Lingakhohlwa njalo uhlelo lwe live talk kusukisela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngo 8 p.m. ntambama.
Inani lababhalisela ukuvota kuhlelo olongezelelwe amalanga liqhubeka liqansa kobulawayo lapho ugatsha lwezokhetho olweZimbabwe Electoral Commission lubikwe ukuthi luzaqhubeka lubhalisela ukuvota ngemva kohlelo olukhona manje kanye lokulungisisa okuningi kwalabo ababe befuna ukuguqula lapho abazavotela khona ngesikhathi bezaphiwa ixesha lokuhlola ukuba amabizo abo akhona kuluhlu lwabazavota. Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Inani labantu asebebhalise ukuvota ngaphansi kohlelo lwe-BVR Blizzard selisedlula inkulungwane ezinhlanu, njalo ukubhalisa ukuvota kuzaqhubeka ngemva kwalolu hlelo emahofisini ezek kobulawayo. Ekhuluma emhlanganweni eBulawayo Club lenhlanganiso ezizimeleyo obona ngezokhetho ezek esigabeni sakobulawayo, umnumzana Innocent Ncube uncome inhlanganiso ezizimeleyo ngenhlelo abalazo zokukhuthaza abantu ukuyabhalisa ukuvota, ethi ngempela abantu bayabhalisa ukuvota ngobunengi. Ethi labo abafuna ukuguqula indawo zokuvotela bazakwenza lokho ngesikhathi behlola ukuba ngempela amagama abo akhona kuluhlu lwabantu abazavota.
Ngamalanga ladlulileyo kuze kuzofika lamhla, abantu asebethe bafika ukuyarejista bayedlula i-5,000. So luhamba kuhle kakhulu ngoba ama CSOs lawa aphathisa kakhulu ukumobilize abantu.
Umnumzana Ncube ukhuthaze abantu ukuba bayebhalisa ukuvota ngobunengi bengesabi amapholisa atholakala endaweni zokubhalisa ukuvota ngoba bayabe besemsebenzini wokulondoloza ukuthula, hatshi ukuzobopha abazobhalisa ukuvota.
Abantu ngiyabakhuthaza ukuthi amapholisa kalandanga amacala. Amapholisa alande ukuzogcina imitshina ukuthi kube lokuthula futhi.
Ilunga lehoza unkosikazi Magodonga Mahlangu uthi kuyadanisa ukuba inani labantu ababhalisa ukuvota liphansi, ethi abantu bathi abasakuboni ukuqakatheka kokuvota. Ethi abantu bafuna umbuso wezabelo ukuze bavote, bethi okwamanje ikudlalisa isikhathi.
Ya, inkinga le ikhona kakhulukazi ngoba isizathu sizithola nxa singena lapha isikhuluma labantu. Abantu bamathebeland bathi vele uvota kubancedi ngalutho. Lanxa sizambabonisa ukuthi no, lokhu kuya-affecta into ezinjenge-development because nxa kusetshenziswa into zama-constituencies for development purposes thina sisabalelesi. But abantu kabathakazeleli kakhulu, bakhala ngokuthi i-politics noma kaze bevote bengavotanga impilo zabo azitshintshi.
Evumelana lo Mahlangu umfundisi uShadrack Ncube we-Agape Mission osebenza ngaphansi kwenhlanganiso ye-Christian Alliance bekhuthaza abantu ukuthi bayebhalisa ukuvota, uthi bakhuthaza abazalwane ukuthi bayebhalisa ukuvota, kodwa abantu bathi lokhe bavotayo akulantuthuko abayibonayo. Ethi bakhathazekile ngenani labantu eliphansi labantu ababhalisa ukuvota eMandebeleni.
Thina kakhulu into esiyenza njengeZimbabwe Christian Alliance sikhuthaza kakhulu amabandla, sihamba emabandleni sikhuthaza amabishop ukuthi akhuthaze abazalwane babo ukuthi bahambe bayiregister, kade bangaregister for i-BVR. Abaningi bathi bona akwenzi ukuthi bangaze baqhubeke besiya register akaze kutshintshe lutho since 1980. We are also encouraging them ukuthi kuhle ukuthi baregister in case kube le candidate yabo abayifisayo. Ngaleso sikhathi le candidate ke sisiba khona, nxa bengasaregisteranga ku-BVR kuzaba affecta kakhulu.
Uhlelo lokubhalisa ukuvota luqhubekela phambili kobulawayo, noma nje inani labantu eselibhalise ukuvota liphansi kakhulu uma kuqathaniswa lezinye izigaba zelizwe okulakho ukwehlisa inani lezabelo eziza kuba lamalunga edale lephalamende kanye lemali yentuthuko etholiswa izabelo okuzabangela ukuhlanganiswa kweziqinti ukuze kudalwe isabelo. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Anastasia. Kusenjalo, inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eZimbabwe Peace Project, iZPP, ithi iziphathamandla zebandla leZANU-PF zihlukuluza abahlali bepulazini leHopley eHarare kanye labakuward 13 eKadoma ngokuthi balethe amaphetshana atshengisa ukuthi sebebhalisele ukuvota ukwenzela ukuthi belobe phansi inombolo ezikuwo. Lokhu kubikwa kuzabonisa ukuthi bavotele bani ngemva kokhetho, lanxa abenhlanganiso ezizimeleyo labamabandla aphikisayo bezama ukuchasisela abantu ukuthi lokhu akulasiqiniseko. Embikweni ewethule lamhla ntambama, inhlanganiso yeZPP ibaqamba ngamagama ababikwa besenza lokhu, njalo ithi kuveza sobala ukuthi ukhetho oluzayo alusoze lube ngolukhululekileyo. Ukusenjalo, umnumzana Pride Mokono, isiphathamandla senhlanganiso ye-Rural Teachers Union of Zimbabwe, uthi lanxa ingxaki sezimbalwa kuhlelo lokubhalisela ukuvota emaphandleni, ukwethuselwa kwalolu hlobo kuqhubekela phambili.
Into esiyitholayo emaphandleni ukuthi abantu bayakwanisa ukuthi be-register nje kulika konxa sikhangela into ezinyabo proof of residence, ngoba ama-ZEC officers sebe namandla ukuthi bebhalele umuntu wonke munye ngamunye incwadi yokuthi uhlala ngaphi. Kodwa into esihlupha sibona esizenzakala endaweni eziningi ngokuthi laba ababevotile ama-voter slip awathathwa ngama-chairmen ezanu kuwadinye ngayinye bebhalwa phansi ukuthi bazavotela ku-polling station. Kusitsho ukuthi lokhu yindlela ekufuna ukwethisela abantu ukuthi babekwazi ukuthi ku-polling station le izaphuma ama-vote amaningi ongakanani. Ngakho bengekelo vote kulizanu kuzakuba lokuzayenzakala. Ibona indlela ekufuna ukwethisela abantu, kodwa nje indaweni eziningi abantu bakwanisa ukuthi be-register bengahlukeke kakhulu ngendaba zama-voter slip.
Kukhona yini uhulumende kumbe amabandla ezombusaze akwenzayo ukuthi aqede lokhu ukwethuselwa?
Engakhuluma ukuthi inhlanganiso ezizimele zodwa amasizikisikati lama-NGO yize ezizama ukuthi zifundise abantu ukuthi hhatshi akula muntu ongabakwazi ukuthi uvotele ngaphi, ngoba ivoti yakho yimfihlo yakho, akula muntu ozakuba kwazi lokhu. Kufuna ama-organization ezingabo Zimrights labo iyatwawona kakhulu ephambilini kokulwisana nodlelele nalokhu okwenzakalayo. Amabandla ezombusazwe hayi asikazi ukuthiwa behambile bekhuluma ngabantu, iyakhula la waphilisayo betshela abantu lokhu. So wabona nje bekhuluma emaphepheni, kodwa emaphandleni asiboni asike zithiwa ke bafika bekhuthaza abantu lalo bebatshela ukuthi ukuvota khona lokhu hamba njani.
Ababalisi-ke kwezinye izigaba zelizwe ezigoqela iwange sezwa abazali bekhonona besithi ababalisi sebetshona bebhalisela ukuvota, njalo akusekho lokhuyana kokuthi umphathisikolo labanye besale befundisa abantwana.
Laba abalisi abaningi vele abazange bethole ithuba lokuthi behambe bebhalisa abantu ukuthi bevote. Abantu wahamba nje abalutshwana bebekhona, kodwa iningi leli esibona abantu befuna ukuyavotisa kutshengisela ukuthi uhulumende kusehlulekile ukubhadala ababalisi imali ezikwani ukuthi bephile ngazo.
Lo ngumnumzana Pride Mokono, isiphathamandla se-Rural Teachers Union of Zimbabwe, sixoxelaye eseHarare. Ukusenjalo, uMongameli Donald Trump weMelika lamuhla wenelisa umnyaka owodwa esembusweni njalo kulungiselelwa idili emzini wakhe weMar-a-Lago eFlorida kusasa kunanza ilanga agcotshwa ngalo nyakenye. Lokhu kwenzakala ngesikhathi impumela yokudingisisa okuchiyeneyo iveza ukuthi inani labasola umbuso wakhe liyakhuphuka ngesiphangephange kukanti elabamsekelayo liyehla. Usanda kuhlambaza amazwe akuzwekazi le-Afrika kanye lele-Haiti njalo elemelika lilokhu licubungula ukuphatheka kwakhe ngokungekho emthethweni lele-Russia. Asizweni ingxoxo lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo ngalolu daba.
Ye, yeah, bengisathi mina uDonald Trump ukungena kwakhe nje kwaba nokungeneliseki kubantu abaningi. Ngoba wangena eyile politician eyayibonakala ukuthi iza nezinto eziningi efisho yena ukuthi uza lo tshintsho oluningi, kodwa lolo tshintsho lwalubonakala ukuthi luphambene nenqubo ejwayelekileyo yezepolitiki emhlabeni. Akusuye muntu omele ukuthula emhlabeni, umuntu onochuku ochukuluza abantu nje benganenzanga lutho. Ngakho ke uma ngabe ukuthi simbuka ngempela ngempela uDonald Trump akuyena umuntu oqonde ukwakha ukuthula emhlabeni, oqonde ukwakha uxolo, oqonde ukwakha intuthuko. Simbona engumuntu ongekho kuzona zonke lezo zinto ezijwayelekileyo kunqubo omgomo yezepolitiki yasemhlabeni.
Abanye bengathi ulenhlanhla kumbe nguphunyuka bemphethe ngoba siyananzelela ukuthi bakhona ababelokhu bemsekela, kumba yenzeni nje uyasinda kulokho kudlule.
Ukuthi nguphunyuka bemphethe singathi kuyindlela emchaza kangcono kuzofika manje ngoba kuningi asekwenzile obekade kungabe sekumbizele esidlangalaleni sokuthi ehlise esihlalweni ngama-American. Kodwa kukhona futhi enye into ebalulekileyo kakhulu ngoDonald Trump. Asikaze simbone uDonald Trump umbuso we-America la kube khona abantu abaningi abarizayine kangaka ngesikhashana esincane embusweni. Esikubonileyo kuDonald Trump abantu abaningi abarizayinile ngaphansi kombuso wakhe akade bese ezikhundleni eziphakeme kakhulu, into engajwayelekanga ukubonakala leyo. Ngenye into ebonakalisa ukuthi wona ama-America ewodwa baningi sebebaningi abangagculiseki ngendlela abusa ngayo nalabo akade bemlandela ekuqaleni ngesikhathi engena. Ngoba ukurizayina kwabo kutshengisela ukuthi kuningi abangavumelani nakho noDonald Trump.
Lo ngumnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe sixoxelaye eseJohannesburg kwele South Africa.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz.
Abantu abanengi bavumelana lokwethulwa inhlanganiso ye-Human Rights Watch ethi akusoze kube lokhetho olukhululekileyo eZimbabwe lenyaka ngenxa yokuthi akukaguqulwa indlela okuzaqhutshwa ngayo ukhetho lolu. Ukuhlelo Zimbabwe Today esixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa kwe-Facebook kukhasi le-VOA Ndebele, uGibbs Dube we-Studio 7 uxoxa lo mnumzana Bhekilizwe Bernard Ndlovu kanye lo mnumzana Khumbulani Ncube. Undlovu usungula loluda.
Ngivumelana nayo kakhulu i-Human Rights Watch. It's almost impossible ukuthi eZimbabwe kube lokhetho olukhululekileyo ngoba iZANU-PF iyakwazi noma ihleli yodwa ukuthi angeke ngobe okhetheni olukhululekileyo. Isizathu kuyukuthi uyazana ukuthiwa idonki ungaze ulifake ithayi lingabona umlotha liyawela phansi ligiqike ngoba yikho lapho elikholisa khona. I-ZANU-PF vele iyazakala ngehistory yena leyo kususela ngo-1980 kwathiwa khona amabutho awabuyele kuma-barracks ngo-80 kuvotwa uLord Somzi ethunyiwe vele England ukuthi azoconduct ama-elections. Bona bachiya amanye amabutho bawafake kwama-civilian force phakathi kwabantu nezakhamizi kuma-village ukuthi ba-intimidate abantu babafose ukuvotela i-ZANU-PF.
Baba Chuma, uyazwela lapha okwethulwa ngubaba uNdlovu.
Angazi kumbe uNdlovu lalawa abantu bona kusebe lokhetho oluhle sebengabanye balaba abakhulu ngebhayibheli na ubana nensuku zokugcina kuzaba la maprofita amandla. Angazi ukuthi mina bakona la maprofita edum labana abangaboni into enhle vele ongena yibo vele engqondweni zabo akunanto enhle engenzakala noma ngazi ukuthi into ngabi as long as kungathintelanga kusayidi yabo.
Yes, bona ke silo baba uKhumbulani Ncube.
Ukhetho lwakhona ka kutshengisi njengeminyakeni ukuthi singathi thina hayi ukhetho solusondele mpela kutshengisi lutho amabandla aphikisayo asikaze siwabone campaign abengisebhulawayo mna last month angizange ngibone ama-meetings ama-campaign nganjengaeminyakeni edlulileyo. So ukhetho lwakhona alukacani nalungicacela ukuthi kanti lukhetho oluzaba lume njani noma i-ZANU-PF izaziqakezela nje izidlalele ebhora lo yodwa izihlohleli. Dube kutsho ukuthi mbona ingani i-ZANU-PF liyayazi from lakudala emsakazo weZimbabwe awukaze ukhulume into kumbe izifiso zikaZulu.
Lo umnumzana Khumbulani Ncube, umnumzana Joseph Chuma kanye lo umnumzana Bhekilizwe Ndlovu kuhlelo Woza Friday lamuhla selomculi wengoma zokholo u-Abigail Moyembe u-Ezra Chisa Spanda usethulela loluda.
Akujwayelekanga ukuba nabahlabeleli abadabuka eBhinga abagcinezela ingoma zokholo. Iningi lijale ukucula ingoma eziphathelene namasiko esitongeni. Kodwa ludade uthi yena ulikholwa. Hikho nje ecula ezokholo. Bathele ngembali yakho lokucula amadlalade amangani.
Ngasihlabela ngomnyaka 2001 ngama-album amathathu. Mangabongwe, makathendeka and basking in his glory.
Sebaningi kakhulu abaculi bengoma zokholo. Wena olamadlalaja amathathu, abantu bona bawukemela njani umculo wakho njengoba-ke ucula ngolimi lwakho lwesitonga?
Ama-albhamu amathathu lawa, awokuqala nelesibili azange ayenzela kuhle, but this one, Basking in His Glory, yamukelwa kuhle ngabantu kule ngoma yesitongeni ethi Ajane. Ingoma le isiwine i-award ku-Sky's Metro FM Awards. It's a Tonga song and I balayo. Most of the songs in his balayla. Song in sh. It's like a loyal. The lesson is recorded.
Sibuhlelo Woza Friday siphethe u-Abigail Mwembe esiculela ingoma zokholo kamnandi. Ingoma zakhe ziyatholakala ku-iTunes laku-YouTube njalo ongaxhumana laye emakhasini okuzilibazisa ebulenjini i-Facebook ne-Twitter. Dinga uthi Abigail Mwembe umsekele emlalele pho yena ukusasa yakhe ukhalela ukuthi uzathini wentombi yeBhinga.
Njengosisi wesitongeni i-future yami ngibona kakhulu ngi-investa kakhulu emantombazaneni asakhulayo ezibeni zamculo emakhaya especially. Ngiyafuna ukuya emazweni ngi-expose i-talent lami outside Zimbabwe, internationally nje, but inhliziyo yami kakhulu ngifuna ukuthuthukisa osisi wesitongeni ukuthi nabo bekwazi ukuthi baziwe umhlaba. Ngiyabonga kakhulu, ngithanda ukubonga abasekeli bami, abalaleli bonke all over the world lapho engajali ukuyocula khona. Thank you so much. Kungayisini ngabe ayikhona.
olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni kusasa.
Lati siyabonga
ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.